ngiphameva lo mhlabu yahlaba kodwa wena ulethe ukukhanya bo ungikhiphe usizi 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 wo ungikhiphe ameva lo mhlabu yahlaba kodwa wena ulethe ukukhanya bo ulithemba lami.